Soko isika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Sana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 20 kumpandula 2018 nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngabantu sibabonile asikhulumi ngento engenzakalanga, sibabonile abantu begidima lapha kumatasatasa kulamaroli, kuyininzi ukuthi amaroli la abantu batshele ukuthi hambani liyesusa abantu laba, but indawo lapha abafanele ukuthi baye khona nayingela zambuzi, nayingela mani, nayingela labantu abafika khona ngalo kuyebe kuthiwa abantu benze njani.
Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa isaladeni zeHarare lamapholisa namuhla. Umphathi nhlambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ulaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. Uhulumende ubikwa esevumile ukuma kancane ukuthengela amalunga edalela ephalamende kanye labaphathi ntambo izimota ukuze alwisane lomkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa izisaladeni zeHarare lamapholisa lamhlanje ngesikhathi amapholisa ezama ukususa abathengisayo laba esitaladeni esithi yibo abamemethekisa umkhuhlane wekholera. Kubika uMavis Gama.
Umeya weHarare uKansela Herbert Gumba utshele umhlangano lentatheli zindaba wokwethula osekhethwe ukuba ngumabhalane omkhulu kamasipala uTown Clerk uinjiniya Osaya Abraham Chisango osethatha isikhundla esatshiywa nguDr. Dendai Mahachi ukuba akazi lutho ngalezi zimpi ngoba bekhulumisana labaphila ngokuthengisa laba athi bayakujabulela ukuyaqhuba imisebenzi yabo kulezo ndawo okwathiwa bayekizo.
No, we remain committed to engaging them.
Sizimisele ukube sikhulumisana lapho sibatholisa lezo ndawo zokuthengisela. Udlakela kaliveli yithi thina sizimisele ukusebenzela wonke umuntu oyisakhamuzi seHarare lanxa sisazi mhlophe ukuba kuludaba oluvusa ulaka kwabanye. Kungalesi sizathu sikubone kufanele ukuba silandele indlela yokukhulumisana lapho.
UTown Clerk uInjiniya Chisango uthi endaweni ezilungiselweyo ukusebenzela abaphila ngokuthengisa zizafakwa konke okudingakalayo okubalisa amanzi lezambuzi lanxa abaqhuba lomsebenzi bethi ngokunye kokubenza baqhubeke bethengisela ezitaladeni ngoba kufana nje lalezo ndawo lapho basiwa khona.
Yes, the sites available. The basic infrastructure that is there, only two sites that were
closed. Sileza kiwe ezingakalayo kundawo zombili lapho sifuna bayithengisela khona. Kulamanzi ahlanzekileyo aphuma empompini lezambuzi. Kungaba ngezingeneliyo nxa siqathanisa leqansa kwenani labaphila ngokuthengisa lapho. Kodwa konke kukhona. Sizobona okwenza ukungezelela kulokhu. Ngingakhangela lapho abathengisela khona ezitaladini. Akunazambuzi namanzi. Njalo ayikazilungelanga ukuthengisa. Bangavuma njengalokhu esivumelana kikho ukubuya baye kulezo ndawo esibalungisela zona kutho ukuba lezakhiwo zizangezelela.
Ngaphambilini umphathintambo wezentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo utshele umbuthano obusemahofisini akhe emkhosini wokwamukela usizo olulethwe ngabe Grain Millers Association of Zimbabwe luqondiswe kunhlelo zokulwisana lesihudo sekholera ukuba lanxa besusa abaphila ngokuthengisa laba ezitaladeni zeHarare kabajonganga ukulwisana labo.
We want to weed out all those who are doing illegal vending.
Kuna ukususa bonke abaqhuba imisebenzi yokuthengisa okungekho emthethweni. Sifuna ukususa bonke abathengisa okudliwayo ngoba sisazi ukuba abantu bethu banakho ukulahlekelwa impilo. Ngasenzi lokhu ngoba sifuna ukujezisa abantu bethu ukuthi bangaze bayiphilise. Senza lokhu ngoba sifuna ukulondoloza impilo. Ngithanda ukubonga abezomvikela laba ukugatsha kahulumende abaqhubeka besebenza nzima ukwenza lihlanzeke idolobha.
Le nkulumo yeziphathamandla zikamunicipala lomphathi ntambo wezentuthuko yezabelo phezu kodaba lokususwa esitaladeni phakathi eHarare kwabaphila ngokuthengisa iza ngemva kokuba kube lokulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa laba namapholisa wezetherapy asebenzelana lakamunicipala lapho uhlangana khona umgwaqo weFirst Street loJason Moyo. Ngolwesithathu kube ngesifanayo abaphila ngokuthengisa laba bejikijelane ngamatshe lamapholisa ezetherapy lakamunicipala eflyover ephuma edolobheni kumgwaqo uSimon Mazorodze. Omunye wababone iziphithiphithi sekujikijelanwa ngamatshe phakathi kwamapholisa labaphila ngokuthengisa laba phakathi kwedolobho leHarare. Umnumzana Nkosi Khona DVD usela inkulumo yeziphathamandla zikamunicipala le ezilandula ukuba kulalezi zimpi esezithe zaba khona.
Angizwisisi ngoba abantu sibabonile, asikhulumi ngento engenzakalanga. Sikhuzwabonela abantu begijima lapha kumatasatasa kulamaroli, kusho ibinzi ukuthi amaroli la abantu batshele ukuthi hambani tiyesusa abantu laba, but indawo lapha abafanele ukuthi baye khona nxayingela zambuzi, nxayingela amanzi, nxayingela labantu abafika khona ngalo, kuyebe kuthiwa abantu benze njani. So umongameli weHarare nxa esithi yena akakwazi ukuthi laba abaxotshaniswa ngamapholisa lani lani nabangaphi, akusincedisi khona lokhu ngoba akwenzi ukuthi enze ngani ngakwazi lutho zona izinto ezinjengazona lezi zisezakala ebantwini abayibo abakhokhelayo.
Lalokho kuthiwa ngumphathi ntambo wezentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo ukuba bengalwile baphila ngokuthengisa laba. UDVD uthi kawuhambelani lokwenzakala emphakathini.
Kulokunye esingabe singakuzwisisi khona lapho ukuthi kanti uminister uyakwazi yini lokho okwenziwa ngamapholisa la mapholisa ka-City Council? Akusincedisi ukuthi sibe sizizwa uminister ekhuluma okwakhe ingani izinto zonke ziright, umiyala esithi hhayi abathengisayo ebuthini sikhuluma labo vele konke kuright sebezahamba lapho kumele beyethengisela khona, kodwa abantu sibabona bethathela izinto zabo ilanga livalele lishisa linje. Kufanele ukuthi abantu bebe honest ukuthi be isituation lay idilelayo kuhle, abantu bancediswe laba abasikhokhelayo la besikhokhelele endleleni engcono engathuthukisa ilizwe.
Uthi lokhu yikuqholoza kwenkokheli engazimiselanga ukulungisisa luphele loludaba lokususwa kwabaphila ngokuthengisa isitaladeni.
Ukuqholoza ukuphinde kaningi kakhulu ngoba nxa umuntu engumkhokheli engatholi isikhathi sokuthi azwisise izinhlungu ezehlela abantu abathengisayo laba ebelonke phongo ukukhuluma nje ukungama statements okungelani lezinto eziqathekile eziyazwana lezi, ibuqholo obuphindwe kakhulu.
Uhulumende uthethele linyathelo lokubasusa ezitaladeni zedolobheni leHarare abaphila ngokuthengisa laba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera edolobheni leli njengenye yendlela zokwenqabela ukusabalala kwawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi weZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uyelatshwa esibhedlela seAvenues Clinic eHarare lapho agijinyiselwe khona izolo. Ukugula kukaMoyo kwenze wehluleka ukuya emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika lomongameli Emmerson Mnangagwa izolo. UMnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma kulomhlangano ngolwesithathu okwakuqala lokhe ethethe intambo zombuso. Umsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Motodi uthi wenelise ukuyabona uMoyo njalo uthi ubangcono. Umsakazo Studio 7 kawenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngesimo sikamoyo. Abanye bakhathazekile ngokungayi kukamoyo emhlanganweni we-United Nations ngoba besithi lokhu kulakho ukwenza eZimbabwe lilahlekelwe ngamathuba okukhulumisana lamanye amazwe angaphathisa kuntuthuko yelizwe emhlanganweni lo. Kusenjalo uMongameli Mnangagwa okhonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations ukhangelelwe ukuhlangana lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kuleli ngesonto ukuze ezwe imbono yazo ngendlela okungathuthukiswa ngayo umnotho. UMnangagwa ukhangelelwe ukuphatheka kweminye imihlangano ye-United Nations kanye lokwethulela umbuthano lo wombiko wakhe ngeviki ezayo. Ukhangelelwe njalo ukuxoxisana lenkokheli kanye labosomabhizimusi bakwamanye amazwe ngendlela yokubahuga ukuthi bazisebenzela eZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho welizwe. UMongameli Mnangagwa ukhatshwe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube, usibalukhulu webhanga le-reserve uMnumzana John Mangutka labanye. Osaphethe isikhundla sakhe eZimbabwe ngomunye wabasekeli bakamongameli uMnumzana Kembo Mohadi. Ukuzwa okunenge ngomhlangano wezizalwane zeZimbabwe loMongameli Mnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Dan Moyo, isiphathamandla seMDCT khonapha eMelika.
UMongameli Mnangagwa uvumile ukuthi ahlangane lezizalwane zeZimbabwe ngesonto le ezayo eNew York. Isikhathi le venue kuzo I think for security reasons kuzo announcewa closer to the time mhlawumbe khona ngeSunday noma ngeSaturday ntambama. Imeeting yakhona ihlanganisa wonke zonke izizalwane zeZimbabwe esifisa ukuthi zihlangane loMongameli zitsho izikhalazo zazo or le mibono yazo okungancedisa ukuthi lizwe liqhubekele phambili.
Kuyini elikufuna kuMongameli Mnangagwa njenge-MDC?
Njenge-MDC sile problem ngendlela even i-election le edlulileyo eyahamba ngakhona ngoba ama-results agcine edeclare yi-court engazange aphume kahle from ekuvoteni kwabantu lezek konke kona lokho yikho okwenza kube lama problem esiwabonayo ngomnotho welizwe lokuthi abantu abangaphandle labo babuye bazo investa ngoba ipolitics iqhakathekile ukuthi nika abantu iconfidence ukuthi babuye bazo investa eZimbabwe. Ibe kube lula ukuthi abantu benze ibusiness eZimbabwe from ngaphandle. Le ndaba ze corruption, so zinengi izinto njengathi thina njenge-MDC sifuna ukuthi sizicacise kuyimongameli.
Yena limemukela ngcono kulo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe, njalo akusoze kube lokutshengisela.
Well, akusikho ukuthi simbona ngcono, I think ukuthi yena uvumela ukuthi sihlangane la, unlike uMongameli Mugabe wayevele ingela ndaba lathi lokuthi sikhona noma sikho. Wayefika lapha nje instead ahlangane lama black Americans abayibo abade bekhanya besupporta izenzo zakhe, and thina isizalwane zeZimbabwe vele wayengela ndaba lathi or even ukuthi azame lokuthi i-engage. So siyakwamukela ukuthi uMongameli Mnangagwa ubona kuyi kuqakathekile ukuthi i-engage isizalwane zeZimbabwe. Ekutshengiseleni kungenzeka ukuthi sizotshengisela, kuzedependa ngokuthi ama-crowds akhona simi kanjani ngomgqibelo uma sifika lapho.
UMnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseVirginia. uhulumende uthi usemiseka ncane ukuthengela amalunga edale lephalamende kanye labaphathi ntambo bakhe izimota ukuze asebenzise imali enlutshwana alayo kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wekholera. Kubika obathabile Masuku.
Pambilini uhulumende ubefake ingcosana nje engatsho lutho ekulwisaneni lomkhuhlane owekholera eningi imali ibe ivela emankampanini azimele wodwa. Ngokutsho kukamphathi ntambo wezemali elizweni umnumzana Mthuli Ncube, uhulumende uhle wahambisa imali ekulwisaneni lekholera. Uhulumende ulohlelo lokuthengela abasanda kukhethwa ukumela uZulu edale lephalamende kanye labaphathi ntambo izimota zezinga eliphezulu. Okwesikhathana besekukhanya engani uhulumende uzaqinisa ikhanda engagqize eqhakala ngokuthi uZulu uyakhathazeka ngezinto eziningi ezigoqela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Abantu abaningi baveze ukulijabulela lelinyathelo, omunye wabo ngumnumzana Robson Ndlovu othi isikhathi sezimota sizafika okwamanje kumele abantu batholiswe ukudla lesimo selizwe siqale silunge.
Hayi abami sikuthathe izimoto kwenza bangaziphiwa kungaba right kungaba normal kungaba le mali emabhenki sebezaphiwa ngoba le mali ziyabe zezikhona.
Umnumzana Mqhele Dlodlo uthi akwenzi ukunika abantu izimota ngesimo esikuso njengelizwe ngoba lingahlalisekanga.
When you are in Zimbabwe, so far as can in situation in Zimbabwe. In situation in Zimbabwe, is it okay with you, my MPs, as a Kazukamba, as more kind of economic, very thin, so far, I go stable. And then I was with Kazukamba, as more, why is that just Louis? It's more
laloba kwamanye amadolobho abantu abaphila ngokuthengisa bexotshwa ezitaladeni zakobulawayo abathengisayo lokho beqhubekela phambili ngomsebenzi wabo lalapho becetshiswe ukuthi bake bame. Amapholisa kakhansili lokho exotshanisana lalabo abathengisayo babopha inkani lanxa bengadudulwa babuye babuyele lapho abaxotshwe khona. Umnumzana Mbongeni Dube uthi ikhansili kumele isebenze ibone ukuthi iyaqondisa lokhu ngoba ingubaba ngakho ubaba kumele aqondise abantwa bakhe ngokupha laba bantu indawo zokuthengisela.
I think abantu abathengisa kumele bephiwe indawo kumele bethengisele kizo bengahambi bethengisela yonke indawo so that into zakhona ziyacontrolle. I-City Council has to deal with that because bona they are the owners of the town. Uba bengakhontrola ngumntwana akwenzi.
Umnumzana Mqhele umphathi ntambo wezemali omusha umnumzana Mthuli Ncube uqale umkhankaso wokubuthanisa imali engaphezu kwezigidi ezingamachumi ayisithupha i-64 million. Uncube uthi uhulumende ukhethe ukuthatha lawa amanyathelo ukuze kulungisiswe ezempilakahle phambilini kokuqakathekisa izimota. Amalunga edale lephalamende kumele anikezwe izimota ezezinga eliphezulu ezifana lama-Mercedes Benz, ama-Range Rover, lama-Toyota Land Cruiser ukuthi abasekeli babo banikezwa ama-Mazda B50 kanye lama-Mercedes Benz sedan. Uhulumende kamnangagwa ulabaphathi ntambo abangamachumi amabili 20, abaphathi ntambo bezabelo abalichumi, labaphathi ntambo ababili emahofisini abasekeli bakamongameli umnumzana Constantine Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi. Uhulumende ukhangelelwe ukusebenzisa imali engangezigidi ezingamachumi amabili ukuthenga imota zabantu abangamakhulu amathathu lanhlanu abang-350. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe lanxa wayethembise ukuyinciphisa ikhabhinethi yakhe. Izolo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela All-State Security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. Unqobe uLembali engathakazelelwa ngabaningi abamethesa amacala obudlwangu dlwangu. Ekuqaleni umnyangako bekhethe abaphathi ntamba bangamashumi amabili. Kodwa sebe ngamashumi amabili lanye ngemva kokukhethwa kukaNcube. Ngasikhathi sinye umnyangako ususe umsitheli umnumzana Tobayo Mudede esikhundleni sakhe wamthathisa impentsheni. Kuthi omabhalane abafana lomnumzana George Charamba bona baphiwe ezinye izikhundla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Evilela Ncube.
Phakathi kobuyanga obungaka akufanelanga ukuthi iCabinet ibe nkulu. Abaphathi intabo bevele sebebaningi ngabe ngu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Ngangabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa bangane abafana phana omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona abe sengezelela abathi. Ngikhuluma manje ungakhangela lokho esingathi ngumuta kumbi section 225 we constitution Zimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abacuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
Uncube ngumuntu osolwa ngabantu abaningi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnankagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye, khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathintambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku-opposition ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho-ke ngangabe kuliqiniso ukuthi kazibhathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngu-president, ngangabe yena ele order ilizwe liyahamba kahle, ngangabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle. Okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke, njengoba ngishilo, u-president nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwehlisa kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalowe-health elwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo, ngoba kufa abantu, kuvalwa izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele-ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hhayi ukuthi kubhodwe. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha ubaba uNcube okhangele abacuphi izinhloli zelizwe, bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona. Kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqakathekanga kangako endaweni ye-devolution, bekufanele ukuthi kudivolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi. Abe-MDC abayibo abawina kuleyo ndawo yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare, yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso. Kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuya azokwenza into angayikhwethelwanga akuqondanga. Kumele kuhlonishisekelo sombuso, iHarare yavotela i-MDC. Umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu we-MDC. Obulawayo ngumuntu we-MDC, eMathebeleni North umuntu we-MDC, kwezinye indawo ngabezanu PF. Yikho lokho kwakhishwa lukhetho.
Umnumzana Efilela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Ukuhlaziya udaba lokuxotshwa kwabathengisa esitaladeni ngamapholisa, sixhume othengisa ePlumtree umnumzana Trimon Pofu lo councillor weHarare umnumzana Gilbert Hadebe osungula lingxoxo.
Ukuxotshwa kwabantu esitaladini akusoze kusilimaze thina, ngoba ayisiyonto enziwe yikhansili, njengoba usazi ukuthi vele lathi kade singakaqalisi ukuhlala phansi kanti ilanga namhlanje vele kade siku induction i-meeting eba i-meeting yakugala eyokufundisa ama-councillors ukuthi umsebenzi wenu lizawuquba kanje kanje ayisiyonto eqaliswe yithi but yinto eyebangwe ukuthi kube lomkhuhlane lo ongene eHarare osofuna ukuthi ubanjwe ungakayi phambili
mpofu njengabathengisayo ngubani elimsolayo lapha ngumunicipal ngamapolisa kumbe ngohulumende
mina engakutsho ngikhuluma ngithangele iPlumtree ngaqala ukuthi ngisole umunicipal ngoba ngiye engiqale ukumbona ibhota bhota inemezela ukuthi amavendors azamela suka emgwaqweni ngibe sengisola amapolisa ukuthi lawo athathele umsebenzi wawo phezulu ngoba thina ngikwazi kwethu kumele kube ngumunicipal ochoyo okwaqala abhode enze awe-campaign indawo yonke etshele ama-vendors ngakungabe kunohlupho olukhona okwakathesi ukuthi ama-vendors abhode zetshele ukuthi amele asuke emgwaqweni nambona ngani konke lokhu kuza ngokuhlukuluzwa ngoba umkhuhlane lowu oyenzakalayo imbangela yawo iphuma engcekezeni emele ukuthi isetshenzwe ngumunicipal umunicipal kayenze umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo njalo esebenze enanzelela ukuthi imali ayisebenzisayo iphuma ebantwini
abanye khona ngapho eHarare hadebe bathi ukuthathelwa impahla yabo sokubafake esimeni esibi kakhulu ngoba akabasela indlela yokukhusela imuli zabo ungathini ngalokho
liqiniso lonelo abalitshoyo njengoba sisazi ukuthi imisebenzi vele siludubo elizweni lethu especially khonapha eHarare eyiyo i-capital city yelizwe leZimbabwe nyazisa kakhulu uhlupho lwabo nami ngikhala ndawonye labo ngibazwisisa ngoba ngiyazi nhlezi phakathi kwabo akula msebenzi and baphila ngendlela yoneyo esiyithi yona i-informal trade and ludubo olukhangelane lo mntwana esingathi otherwise i-percentage yomntwana weZimbabwe enkulu kakhulu
Mnumzana Mpofu
mina engathanda ukubana ngoxwayise uhulumende la ephezulu ngizwe ukuthi u-finance minister ubonakale evula isikhwama sokuthi ufela uncedo ebantwini beZimbabwe ukuthi bancediswe kulo mkhuhlane okokuqala mina ngithi uhulumende wezano njengoba ethe yena unqobile kulolu khetho kazenzele yonke into isemandleni akhe angicabangeli nga indlela ubaba upresident ade ekhuluma ngayo ethembisa labantu beZimbabwe ukuthi uzakwenza kuhle engavotekwela ukhetho oluzayo thina sithi kayenze into ayivotelwe ngabantu nxa kuyikuthi uvotelwe ngabantu for sure but engicina ngakho yikuthi nxa kuyikuthi kathethwanga nguZulu weZimbabwe kuzamehlula ngesembuya kubomanipala bezindawo zonke ejikele zikabayenza umsebenzi wabo kuqala baqale baqede abantu banathe amanzi ahlanzekileyo abantu banathele izibi endaweni eziqondileyo njalo izibi zisuswe lapho kuphila khona abantu especially emadolobheni ebekwagcwele khona abantu izibi ziyendaweni yazo imikhuhlane enje kasozesibe sikhuluma ngayo eZimbabwe especially singaba nohulumende okhethwe ngabantu okwesibili sibe nabomanisipala abayenza umsebenzi wabo
kuyiphethe councillor Hadebe
engingakutsho yikuthi kathesi ama-councillors wonke eZimbabwe sekhethiwe sebekhangelane lokusebenza labophalamente bethu sebekhethiwe ukuthi labo basebenze okutho ukuthi njengoba umuzi oyikhuluma ngivumelana laye ukuthi uhulumende makenze iparty yakhe esikukhangelele thina njengabantu abaku-council yokuthi lokho okulotshiweyo ku-constitution yeZimbabwe ukuthi uhulumende nge-department le-finance bafuze babe le mali abayinikeza kubo-council ukuthi bakwanise nabo ukuthi bayenze imisebenzi yabo singakhangela kuka ngemuva sizabona ukuthi ama-council alodubo olukhulu ngendaba yokungancedwa nguhulumende phezulu sikhangelela ukuthi uhulumende le-parliament bahlale phansi bakhangelane lalokhu okukwenzekele eHarare ukuthi babone ukuthi ngesikhathi esizayo kungamiswa njani kungayenzakali futhi
umnumzana Thamsanqa Hadebe lomnumzana Trimompo Fukwanele Mthwakazi olivalelisayo ngutungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.